Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJohn Gakandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 Hlolanja 2023 ngugeyino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Isikole se-APP siyaqhubeka sikhula, lama areas azoqhubeka akhona ngoba asina capacity kumbe asina mthela kumbe asina mali eyokuthi sikasane.
Umphathintambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube namhla uthe sokuhlelwe umhlangano lenhlanganiso lamazwe aboleka eZimbabwe imali ezigoqela ibhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank lezinye.
Mabuya futhi lakho kwazwenidlidlidliza ngapha kwandidlidliziwe okulamanxeba la amabi khona la. Nakho ngabona ukuthi lapha thuleti vele kwasokufunga unidonsa. Ngakho finyelela futhi emlonyeni khonapha. Kwahle kwangekela futhi kukusala kwakhe emanzini.
Owesifazana oleminyaka engamashumi amahlanu lantathu yokuzalwa 53 uphephe ekufeni ngemva kokubanjwa ingwenya echapha umfula uKana elusulu emangweni weLupane. Ugatsha olubona ngokuphathisa abantu abangaboniyo olweZimbabwe Council for the Blind luphakathi kokuqhuba inhlelo zokuhlola labo ababulawa ngamehlo ngaphandle kwembadalo. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathintambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube namhla uthe sokuhlelwe umhlangano lenhlanganiso lamazwe aboleka eZimbabwe imali. Lezi nhlanganiso zigoqela ibhanga lomhlaba iWorld Bank, African Development Bank, European Investment Bank, kanye lamazwe alitshumi lasikhombisa abumba iqembu elibizwa ngokuthi yiParis Club of Creditor Nations. Injongo yalumhlangano ngeyokuxoxisana ngezimali ezakwelediswa iZimbabwe ezilokhu ezingakabhadalwa. Lenhlawulo okwakumele iphiwe abamhlophe abasuswa emaplazini. IZimbabwe isileminyaka edlula engamashumi amabili yamiswa ukukwelediswa imali zinhlanganiso ezinjenge International Monetary Fund IMF lezinye ngenxa yokwehluleka ukubhadala lezo zikwelede. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele loMnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezomnotho.
Uzathatha isikhathi ukuthi kulungiseke ngoba isikweletu esinaso yintandakahe yesikweletu. Isikweletu lesi sidlela kathana kubo-2000 uhulumende sehluleka ukubhadala isikweletu esasikhona ngaleso sikhathi. Kodwa sibona ukuthi uhulumende waqhubeka ethatha izimali njalo kule ndaba le yokuthi kumele bacompensate ama-white farmers kumbe abalimi labana ama-white farmers. So uzabona ukuthi isikweletu se-APC siyaqhubeka sikhula, lama areas azoqhubeka akhona ngoba asina capacity kumbe asina mthela kumbe asina mali eyokuthi sibhadale isikweletu lesikathesi.
IZimbabwe yaziwa njengelizwe elinothileyo elila abogolide, odayimani lokunye okunjalo. Kuyini okusehlulayo ukuthi sivisele imali zona esazikweletayo?
Kwaqala ukuthi ngikhulise sikele ukuthi ama-minerals lawo amaningi kakhulu, kodwa asikabi le ndlela yokuthi bekwazi ukuthi lama-minerals amaningi okungakanani. Asikabi le geological survey ezosikele ukuthi phansi laphana kulama-minerals amaningi okungakanani. Okwesibili ukuthi kule corruption nenkohlakalo eningi kakhulu kundaba le yama-minerals, okuthi igolide okhuluma ngalo lama-diamonds ayaphuma lapha eZimbabwe. Singakwazi ukuthi ahamba kanjani uthintsha kanjani uyakhumbula ubaba umgabe sithi ubecabanga ukuthi ngaleso sikhathi izimbabwe yalahlekelwa nge 15 billion dollars from ama minerals so uthintsha ukuthi kule nkohlakalo eningi kakhulu okumele ilungiswe ngenxa yokuthi singaba lenzuzo from our minerals
kuzafa kwalungiseka yini konke khonoku ngoba okwamanje ama areas bathi aku 6 billion njalo isikwelede okumele basibhadale siku 14 billion bazakwanelisa yini ukukwenza khonoku umhlangano lo mhla ka 23 uyabungwani nxa sikwazi ukuthi asenelisi ukuyibisela leyo mali
asiphumelane egcekeni lapha sitshela neqiniso ukuthi umhlangano wamhla ka 23 awungeke ulungise konke okusihluphayo khathesi indaba ekhona ukuthi umhlangano lo engxenye uzenze ukuthi kuqale ukukhulumisana phakathi kwe-World Bank le-IMF neZimbabwe kodwa umhlangano owamhlaka 23 ayisiwo umhlangano ozalungisa udubo lweZimbabwe ngoba udubo lweZimbabwe yukuthi sisebenzisa njani izimali esizitholayo from ama-minerals esizitholayo from i-economy yethu njalo singakhulisa njani i-economy yethu yilo udubo esilalo njalo angibona ukuthi umhlangano lo uzasincedisa ukuthi silungise wonke ama-problems esilawo khathesi
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezomnotho esixoxelaye ekobulawayo. Owesifazane oleminyaka engamachumi amahlanu lantathu yokuzalwa 53 uphephe ekufeni ngemva kokubanjwa ingwenya echapha umfula uGana elusulu emangweni weLupane. Unkosazana Tholiwe Moyo osesibhedlela sempilo kobulawayo kwamanje ulwisane lengwenya le izama ukumtshonisa phansi emanzini ehloko zamakhala yazi yamekela waphunyuka kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda
Umamoyo uwele umfula uKana ehamba nodadewabo kusihlwa kungolesithathu weviki ephelileyo bengachize qhakala umamoyo ulandisa ngokwamehlelayo sephakathi komfula
lengizingwenye sinye donsa kulesi sandla lesi sikalephi ngapha laba abanye bathi khona kuthithi kulo muntu osesijikijela kumele ngibene osesitshaya usesome ngihamba layo lo mkhulu owayephambili wathi kuthithi kulo muntu osijikijela ngoba mna ngangizwa senhlaba umkhosi vele ngisithi my lord my jesus save me
umamoyo ukhicane lalingwenya enzikini yomfula imbambe ngamazinyo ayo
ngabuya futhi lakho kwazonidlidlithiza ngapha kwandidlidliziwe okulamanxeba la amabi khona la nakho ngabona ukuthi lapha thuleti vele kwasokufunga unidonsa ngakufinyelela futhi emlonyeni khonapha kwahle kwangekela futhi kukusala kwakhe emanzini ngagaqa-ke lapho lo mzimba lawa osavuma kwakuthenzeni laphana ngathi daca ngobesisibambani zami kunidonsa sebenidonsela khatshana ngalo ukuthi kungandilandeli sebethole lo godolo lwani ukuthi bakutshaya nxa kungandilandeli inja yethu yangikhaya enkulu yayisilandele emuva kwahle kwayitshaya lana kwahle kwadelisela kuyindlala yayo khona pha
ingwenya le imlimaze kwamagama amamoyo amanxeba alawo ayesabeka
ngilimele kakhulu esandleni sokunxele asibambe sikuqamukile isandla ngilimele emlenzeni lo okaleft kodwa wona ungcono uyanyathela umlenze ka-left lo kodwa lenxebela ikhulu sibili kusosicitha umlenzo oka-right kukhwela kusiye sibono lapha yolimele kakhulu ngiyabonga okhansila bami babuye bazombona o-MP bamasithole ba-women's league babuyile bazombona omama bashuda lami khonapha amapikitsha banike isipho esimangalisayo sama-fruit
ekupheleni komnyaka ophelileyo ingwenya yabamba yabulala umnumzana Mathaka Ndlovu wesilobela usiphatho ndlovu indodana kamuyi ulandisa ngokwamehlelayo
kwaba kubi kakhulu ngomnyaka ophelileyo lapho esasithiya inhlanzi lobaba esifuleni ugwele ubaba wawisela ingwane yakhe by mistake emfuleni waseyeqela phakathi ukuthi ayidobhe wahlaba umkhosi kanye nje kanti sebanjwe ingwenya yacwila laye phansi ngamemeza ngihlaba umkhosi kodwa angitholanga muntu ngabona amanzi sebomvu igazi ubaba wadliwa kanjalo ingwenya wafa kabuhlungu.
Ukanti umnumzana Khuri nafsi yansundu webhinga uthi ngenyanga kalwezi nyakenye wabe lomnyama omkhulu kodwa ubonga impilo.
Ngagijinyiswa zindlovu ngase ngisiqela emfuleni ngomlibizi ngapha ebhinga. Ngithe ngisaswima ngezwa sengibanjwa into enganiyinsimbi kanti ingwini. Ngalwisana layo ngifaka isandla sami emlonyeni wayo ngasizwa ngabanye abangena logudu bayichaya yangekela yabaleka. Ngalahlekelwa lunyawo olwadlithizwayo ingwenya le engokongayo impilo lanxa sengiyisikile.
Kulezi nsuku izulu liyana kwamagama eZimbabwe imfula emnene igcwele. Usiqhuqhambundo solwaye ngwenya uthi abantu bemaphandleni kumele balimuke ngesikhathi lesi sezulu.
Kwabantu bayaxwayiswa ukuthi bangaze bangena emfuleni ngoba ingwenya ziyaluma sibili ziyabulala njalo imfula iyakhukhula abantu ibulala abantu. Yikho likunanzelele khonoku lanxa umuntu ejahile engazwangena umfula uchitha amanzi yingozi embi kakhulu. Xa umuntu usethe walunywa ingwenya njalo waba lenhlanhla ukuthi ayiphunyuke izinyo lakho naliyayo yenza ukuthi umuntu abe lobomvu. Yikho abantu uthole ukuthi babe sekumele ukuthi bakline izilonda lezo ngoba ziyabe sezibola.
Ababona ngenyamazana zasendle Parks and Wildlife Management bathe ingwenya zikhokhela ekubulaweni kwabantu kwele Zimbabwe zilandelwa zindlovu. Ukuna kwezulu kakhulu sokusenza inani labahlaselwa zingwenya bechapha imfula liqanse lalo elizweni. Ngimele Studio 7 ikamramu yeza Jesus Banda.
Gacha olubona ngokuphathisa abantu abangaboniyo olwe Zimbabwe Council for the Blind luphakathi kokuqhuba inhlelo zokuhlola labo ababulawa ngamehlo ngaphandle kwembadalo. Lolu gacha lunxusa abantu ababulawa ngamehlo kumbe ababona buvila bana ukuthi baye lapho oluqhubela khona inhlelo zalo endaweni ezifana le Victoria Falls, eNyanga, eManicaland lakwezinye indawo ezithiyeneyo eMashingo. Victoria Falls uhlelo lolu luqale mhlaka 13 kulinyanga njalo lugqitshwa mhlaka 17. IZimbabwe Council for the Blind ithi baningi abaya esibhedlela seVictoria Falls lapho eqhubela khona inhlelo zayo ukuyadinga usizo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi kuleli dolobho iVictoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo yena othi bayalujabulela lolu hlelo.
Uhlelo lolu lukhona eVictoria Falls liyenzakala. Umkhafazo uke waba khona wathunyezela esingathi kuma social media njalo le ndaweni esijeneyo okunjengokuthi abantu beVictoria Falls bayakwazi lokho ukuthi kuzabe kulabantu amadokotela amehlo azabe ehlola enceda abantu. So thina sithi kuyinto enhle iKhisimusi iza kanye ngomnyaka njalo uhlelo lunje imali ubuya thina singelani singelazimali ezisingazibhadala sithi izakhamizi ezihlutshwa ngamehlo kusamele ziye khona. Siyakwazi ukuthi amehlo yinto ehlupha abantu abaningi njalo kusenza ukuthi i-economy yethu yeZimbabwe iyancedakala ekulithini izisebenzi eziqhubeke zibe semsebenzini zisenza umsebenzi wawo njalo zithola inzuzo ngomsebenzi. So sithi akumelanga kube labantu abazaba lohlupho lwamehlo isikhathi sabo singakakwani.
Kukhona yini ongakutsho Moyo mhlawumbe kulabo abahlutshwa ngamehlo ekade bengakezwa lutho ngalolu hlelo?
Siyaloyisa ukuthi umuntu wonke oseVictoria Falls ozwa le imeseji ikumbe lo umlayezelo kusamele ekhona esibhedlela e-eye clinic ukuthi behlola amehlo. Laphana ke bayabethola njalo usizo olunenge kungabe kuyindlela zokuthi kusamele bephathe njani amehlo kumbe begcine njani bezigcinele njani ukuze bengaze babulawa ngamehlo njalo balalo usizo esingathi i-expert information abayengayinikwa ukwenzela ukuthi bengaze babalolu hlupho lwamehlo. So uhlelo lolu nkomo siyalumukela silwamukele ngezandla zombili. Siyabonga njalo ekuthini akulamali ekhutshwayo lapho ekusizweni lokho ufana njengokuthi i Victoria Falls yakwazi nje ukuthi ike ba affected ngenxa ye COVID ipandemic edlulileyo le eke yahlupha inani lenzuzo yaphela eForce but ke okamanje sokungani sokungcono okunjengokuthi njoba kathesi izakhamizi ze Victoria Falls zithole uhlelo olunje lungathwa alubhadala kusamele kubaye esibhedlela bengcedwa bethole usizo.
Umnumzana Kelvin Moyo, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zeFolosi eVictoria Falls Residents Association. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isehlakalo sokudubulana okwenzakale ekolitshini eleMichigan State University ekhonapha eMelika sithiya abantu abathathu befile kwalimala kakubi abahlanu kubika amapholisa aleli kolitshi. Onakekelwa ukuthi nguye ongabe eqalise lokho kudubulana owesilisa oleminyaka engamathumi amane lantathu 43 ubikwa etholakale efile ngamanxeba okuzidubula. Abeqembu labahlamuki abalwisa kwele DRC abe M23 babikwa beqhubeka behluthunelwa umhlabathi esigabeni seKivu osokudale ukuba inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza babalekele imizi. Inkokheli yalesi sigaba ibika ukuba inkamba yeziphepheli eye Lavert isigcwele okwedlulisa amalawulo ngabantu ababalekela ukungahlaliseki okusesigabeni esenyakatho yelizwe.
Ngiphatha sika ngasiwa ngo-2008 kodwa ngibengihamba nje ekhaya leke ngihamba nje ngabo December lami njengabanye ke ngihamba nje.
Wenzani khonapho kwele South Africa?
Hayi mina ngisecurity.
Esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Thulani Ndiweni ongelamaphepha okusebenza lokuhlala kwele South Africa.
South Africa ngafika ngo-2008 kodwa ngibengihamba nje ekhaya leke ngihamba nje ngabo December lami njengabanye ke ngihamba nje.
Wenzani khonapho kwele South Africa?
Hayi mina ngisecurity ngisebenzi security. South Africa. Ngisebenzele Kempton Park duze lase World Tambo Airport.
Ijoba njani kona?
Hayi khona kunzima ngoba uma ungalamaphepha bakunika leyo mali nje ukuthi udle ubhadale irenti ugibele kuphela. Ngoba uma ungalamaphepha vele akulama-rights ngazi kubuya imali yangikhona ishota awu-complain. So kunzima, kunzima kakhulu kakhulu okuphindiweyo kakhulu vele.
Awulamaphepha okusebenza khonapho aweZimbabwe exemption permits? Awulakho khonokho?
Amaphepha esecurity, security ine certificate sayo, ine certificate for security. So uma ungala certificate ngoba ino A, D, D, E. So uma unganamaphepha ayo straight bayakuropa ngoba kulalapho ozocomplaina khona.
Singathi kodwa ukusebenza khona mpe South Africa ulawo amapermits lana aweZimbabwe exemption permits?
Hayi mina ngithathanga nginayo.
Ye, akutsho ukuthi nxa ungelayo kusebenzeka njani manje?
Ah, kusebenzeki khona sebeleke sivikana labo mthetho sivikana nabo kuphela kusebenzeki kunzima. Sesikhulekela nje ukuthi sithi abantu mabengavota kahle lonyaka, hayi singabuyela sibile kha.
Siyabona ukuthi kulabantu abaningi eZimbabwe abasebenza bengela maphepha. Pho bagcina besenzani? Usiqina usebenza njani? Nxa amaphepha ehlupha kangaka?
Ah, kusebenzeki kahle nje kungena khona lokho nje ukuthi umuntu angakubiza ethi ngicela uzongiyenzela lokhu uyahamba uyokwenza kodwa kube ukuthi ukunika leyo mali yena ayicabangileyo ukuthi akunikile ngoba awulakucomplaina akulanto ongayenza. Yikho ngisho ukuthi lo nyaka nje abantu uma bengavota kahle sure ish singajabula njani.
Wena awusozuye vota yini?
Mina isifiso sokuyavota. Manje inkinga yami nginomfazi, so umfazi le ngane encane ene-1 month, 2 weeks inembhekayo lo mntwana nomfazi. So ngoba imali yami kahle ayifikile 4,000 so kunzima ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiye ekhaya kodwa isifiso sami ngifisa ukuhamba ngenhliziyo yami yonke kodwa kunzima ukuthi ngiye ekhaya ngitshiyela abantu bengadli lutho.
Pho-ke nxa uhola imali encane kangako uphila njani khonapho mfowethu?
Ah, kudliwa wona amakhabishi nje lamagwili nalokho ukuthi lami ma ngithenga hola ngaleloyo langa so ngudobha nje ungamaphisi khona lokho emashopu ukuthi silale sidlile. Akona kunzima impela kunzima. Abanye khona vele abasebenzi. So hey kunzima kakhulu, kunzima kakhulu. Ah kunzima.
Manje asithi ke uholile lamhlanje imali le oyiholayo ukuthatha isikhathe singanani ingakapheli pho ngenyanga.
Ngoba kahle kahle mina kule imali yami ngoba ngicabanga ukuthi imali yami mayingihole kahle iyabe ikhonapho kubo 3.5 kenvele ngithatha 2000 ngilike umama kube ukuthi uyenza ukudla kwakhe lokulokhuza lokubona imntwana then 1000 rand ye kumastanda kube sokusala ne 500 leyo yenza ukugibela ngayo lokho okunye hayi ngisakhona ukukwenza kuvele kuphele kanjalo.
Ye valelisa uZulu ubatshela abantu ukuthi impilo kwele South Africa iminjani.
Ya impilo yala South Africa inzima kakhulu 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 uthi esithi ngabe nje abantu bangavota kahle 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 kungaba ngcono uba manje kungathi kusesengcononyana ngicabanga ukuthi uyabona uma kusithi June May ngoba kubo May, June, July ngicabanga ukuthi vele kuyathi kunzima kakhulu ngoba la makhosi angicabanga ukuthi azobe sengena door by door. So kunzima okwamanje kunzima ma sibona nje kuzoba nzima kakhulu vele ukuthi ngaphilayo angiboni ukuthi kube kulo muntu okhona ukusebenza ngiweye okungakhona ngoba ama-permit nje angathi azophela kubo June, July khonapho. So kuzoba nzima kakhulu ukuthi ngisiya le phambili abantu bekwazi ukuphila.
Yeah.
Ngoba ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi bazobe sebefaka ama-volunteer ngilogishi ngelogishi ukuthi bebone be-mount ukuthi kula mazimba abahlala kuphi. So kuzoba nzima vele kakhulu.
Lo ngumnumzana Thulani Ndiweni odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Inani labeZimbabwe abasemajele kweleButswana livikwa liqonga okwethusayo eminyakeni edlileyo selingaphezu kwamakhulu ayisithupha 600. Kulabo kuza abadlula amakhulu afica mine mbili 800 iningi liyizizalwane zeZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo okhangele ngezemajele kwele Botswana umzana Kahiso Musi usanda kutshela idale lephalamende ukuthi inani labo kuza abasemajele kwele Botswana liqongile eminyakeni osanda kudlula. Ngemva kwesikhathi lapho inani ekade phose lime ndawonye eminyakeni emibili esanda kudlula kube lontshintsho ngomnyaka ka-2022. Lokhu kungabe kubangelwe ukuthi ngomnyaka ka-2020 lo-2021 umkhuhlane we-COVID-19 obahile ungela ukuhamba-hamba okuningi. Kodwa uMusi uthi abo kuza abekade bengamakhulu ayisithupha sebedlula amakhulu ayisifica munembili 800 abeZimbabwe bona bangamakhulu ayisithupha lani 601 beqonge besuka kumakhulu amahlanu lasikhombisa i 507.
That during the 5-year period in question, the number of prisoners has been reducing for both citizens and foreigners. In summary,
eminyakeni emihlanu sibona ukuthi inani labantu abasemajele abakithi kanye labokuza liyalisehla. Kodwa eminyakeni edlileyo sibone ukuqonga kwenani labasemajele kugoqela labokuza.
Umusi uthi emajele eBotswana abafikayo bavalelwa ukhangelwe isisindo samacala abadalayo.
The prison service classifies prisoners and assigns certain category classes of prisoners to different prisons in accordance with the regulation.
Asibafanga sisebenzisa imithetho yethu yamajele kusiya ngokuthi badale amacala anjani. Lokhu kwehlisa ukuthi kumemetheke ubukiwi kwabanye abaziphethe kuhle.
AbeZimbabwe kweleBotswana abafana lomzana Dumezwe Ncube bathi noma inani labekhaya liphezulu emajele lokhu akumangalisi.
Yeah, it's of concern ngoba uma ukhulunywa ngecrime ama number phezulu ama foreigners adala amacala ngapha ngabantu bakithi abavela eZimbabwe. Amacala lawa sikhuluma ngeborder jumping kumbe illegal immigration. Ngithi lapha iningi labantu yithi abantu beZimbabwe. Lokhu it's a reflection nje yezinto ezenzakala ekhaya eZimbabwe okubangela ukuthi abantu becine bebalekile emazweni afana njengeBotswana.
Umnumzana Andreas Sibanda ohlala eHebron laye utsho umbono phezu kwalolu daba.
Ukuphela kwenani lezibotshwa ezivela kweZimbabwe ezigcinwe lapha okugcinwa khona izibotshwa lapha eBotswana kutshengisa nje isimo esisekhaya, ngoba ungananzelela iningi lama-foreigners alapha abavela eZimbabwe belethwa isimo esingamanga kuhle, belethwe isimo esingamanga kuhle, bafica beswele okokwenza lapha. Nxa sebeswele okokwenza, okuba khona ukuthi bagcina beswona obetholakala besendaweni ezingavunyelwayo besenza into ezingekho emthethweni.
Nyakenye eleBotswana lathi liyakhathazeka ngokuqonga kwamacala adalwa kakhulu ngabeZimbabwe labeSouth Africa besebenzisana lezizalwane zeBotswana. Amacala abhahe kakhulu ngawokuntshontshwa kusetshenziswa umpopo, imoda ezithwala imali zizo ezihlaselwa kakhulu. AbeBotswana basemajele bona bangaphezulu nje kwenkulungwane ezintathu i-3000. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSouth kwele eBotswana.
Kapteni weqembu labesilisa elimela elizwe emdlalweni kakhilikithi uCraig Irvin uthi kukhona abakufundileyo njengeqembu loba nje benqotshwe kabuhlungu liqembu leWest Indies emdlalweni wesibili ohlobo lwetest. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usifa lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kupheleni komdlalo wesibili ohlobo lwetest abawudlale iqembu lesilengene leWest Indies, bona ophele iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-innings lama-run amane. Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Irvin utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba basoze belahle imbeleko ngokufelwa, kodwa bazosebenzisa lo mdlalo njengesifundo ikakhulu kubadlali abasakhulayo.
Khangela indlela u-Innocent Kaya atshaye ngayo ibhola, waphinde njalo wajika ngayo lapho athethe khona ama-wickets amahlanu. Udibanise le ndlela uBrandon Mavuta, yena oyawubengabili ngaye iqembu kwesikhathi eside adlale ngayo lendlela iqembu elisidlala lalo eleWest Indies elidlale ngayo ikakhulu kusigaba sakuqala. Kuzananzelela ukuba kuningi esingakusebenzisa ukuthuthukisa ukudlala kwethu njengeqembu kumdlalo ezayo.
Ukapteni weqembu leWest Indies uCraig Brathwaite laye uvumelane lo Irvin ukuba iqembu leZimbabwe lilakho ukuthuthuka kakhulu kwelizayo.
Ngibona ikusasa enhle uqembu leZimbabwe ngoba linabadlali abaningi abasakhulayo. Kumele iqembu lelidlale imidlalo eminingi yohlobo lwetest ngoba kufundeka lula nxa bedlala. Abadlali bakweleZimbabwe balesipho sokudlala umdlalo kakhilikithi, kodwa kuza kuba nzima nxa bengadlali imidlalo eminingi yohlobo lwetest.
Wacubungula umdlalo kakhilikithi uPraise Dumidlakama uthi yena indlela iqembu leZimbabwe elidlale ngayo ikakhulu emdlalweni wesibili ikhomba ukuba usasemkhulu umsebenzi okumele wenziwe yinkokheli yeqembu yokudinga abadlali abalohlonzi.
Iqembu lamaChevrons litshengisele ukuthi alila depth ikakhulu kulabo abachaya ama-batters emva kokubana benqotshwe eWest Indies emalangeni amathathu. West Indies yena ibhethe kanye kuphela, iZimbabwe yona in 2 innings yehlulekile ukufica isquare shy West Indies. Abafana bethu abe-A-side labekade sisithi yibo esikhangelela ukuthi in future yibo abazathatha over from kulabo abadlala kathesi, batshengisele ukuthi abakabi ready kwi-international cricket.
Iqembu leZimbabwe belingela abadlali ababalisa uSean Williams, uSikhanda Raza, uRyan Bell kanye loBlessing Muzarabane kumidlalo yomibili elidlalele leWest Indies enkundleni eQueen's Sports Club kobulawayo. Umdlali oke wadlalela iqembu leNgilandi uGary Balance yena wadlala indima enkulu ukuze umdlalo wakuqala uphele zingutshikilobhanqa, laye ukhuthe umdlalo wesibili ngoba engezwa kuhle. Umdlalo bekumele uthathe insuku ezinhlanu kodwa uhle waphela ngemva kwensuku ezintathu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwabeZimbabwe abese South Africa abangelangwalo eziphelelwa isikhathi sokubavumela ukuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngonhlangula. Ngesilukani zihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube namhla uthe sokuhlelwe umhlangano lenhlanganiso lamazwe aboleka eleZimbabwe imali ezigoqela ibhanga lamazwe omhlaba iWorld Bank lezinye. Owesifazane oleminyaka engama-53 yokuzalwa Upepe ekufeni ngemva kokubanjwa ingwenya echapha umfula uGana elusulu emangweni weLupane. Ugatsha olubona ngokuphathisa abantu abangaboniyo olweZimbabwe Council for the Blind luphakathi kokuqhuba inhlelo zokuhlola labo ababulawa ngamehlo ngaphandle kwembadalo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voa.com. Sesimgqiba ke lapha uhlelo lethu olivalelisayo ngugaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.